ekhuluma lentatheli izindaba ephume emthethwandaba uChamisa uthi uMongameli Mnangagwa usehamba enyaweni zikaMuyi owake wakhokhela leli lizwe uMnumzana Robert Mugabe edabeni lokwephula ilungelo loluntu kanye lokuhlukumeza abamabandla aphikisayo.
Which is evidence that Zimbabwe is broken, which is evidence that the rule of law has divided us, and we are often.
Yisibonelo sokuba ilizwe kalisamanga kuhle, uyisibonelo sokuba akusalandelwa umthetho, sizintandane kwezokukhokheli njalo siyasilela kunkokheli.
Asisanelisanga ukukhulumisana lesikhulumeli sikamongameli Mnangagwa, uMnumzana George Charamba, ukuthi sizwe icele lakhe kulolu daba. Njengoba ubengasabeli umakhalekhukhwini wakhe, kodwa umphathintambo wezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi utshele umsakazo weStudio 7 kunsukwana esanda kwedlula ukuthi umuntu wonke kumele abhekane lecala lakhe emthethwandaba ayabe elidalile, kungakhathalekile ukuba ungubani. Esinye isiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Munashe Mthutsa upha umbono wakhe phezu kodaba lokusolwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa.
UMnumzana Chamisa uyakwazi ukuthi siya ku-election ka-2023 and ungakhangela ababhalayo kumaphephandaba especially le news day yamalangeni adlulileyo baphume besithi ama-CSOs athi wona ngomnyaka ka-2023 sokuqiliwe kudala. Lokhu kutshengisa ukuthi wonke umuntu, kungabe kungama-CSO, kungabe kungamabandla azombusazwe, kungabe kungabantu abeZimbabwe, sebenanzelele njalo sebekubonile ukuqina kwezanu-PF aluba sisikhangelele le-election esiyakiyo.
Amagqwetha amela abasolwa laba abagoqela ummeli weBudiriro edale lephalamende uMnumzana Costa Machingauta lo mmeli weMkoba uMnumzana Amos Chibaya bacele umthethwandaba ukuba bavunyelwe ukuhlawulela ibheli. Amagqwetha la aqhubeka ethi abesifazane abangabanye bababotshiweyo kungabantu abalabantwana abaya esikolo, kube labanye abalezifo ezitshiyeneyo eziyingozi ma bengala belokhe bevalelwe benganelisi ukubonana labodokotela loba ukuyathatha imithi yabo. Kodwa umtshutshisi uMnumzana Zebadaya Bofu uthi ababotshiweyo laba balakho ukuphazamisa abafakazi ma bengavunyelwa ukuhlawula ibail njengoba iningi labo kuyizakhamuzi zemzini weBudiriro. Elinye lamagqwetha ababotshiweyo laba uMnumzana Wilbert Mandinde uthi uleqiniso lokuba sebewugqibile umsebenzi wokwethula isicelo sababotshiweyo laba.
In our application, we think this is not a serious offense. This is an offense which actually attracts a fine with an option of imprisonment.
Sikubeke sobala kusicelo sethu ukuba leli kungasicala elikhulu, kulicala lapho kumele bahlawuliswe imali yefayini. Asikholwa ukuba laba abantu kungabantu abangabaleka nxa sikhangele icala abalethethwayo.
Umantshi unkosikazi yeukayizuda uthi uzokwethula isinqumo sakhe ngolwesihlanu kusicelo sebheyili. Laba bantu babotshelwe emzini kamachingauta eBudiriro 5 lapho ababikwa babebuthene okungekho emthethweni ngenjongo yokufuna ukubangela udlakela. Kodwa bona bathi babeqhuba umhlangano wekomidi yebandla labo okuyinto abathi ayidingi kucela imvumo emapoliseni phansi komthetho we-Maintenance of Peace and Order. Kusenjalo ukuthoniswa kommeli wezengeza West edalele ephalamende uMnumzana Job Sikhala owetheswa icala lokuphehla udlakela ngomnyaka 2020 kuqhubekela phambili lamhla ipolisa elenza uphenyo kulolu daba uEdmore Runganga eqhubekela phambili ngokupha ubufakazi. URunganga utshele umthethwandaba ukuthi akazange anelise ukuqhuba umsebenzi wakhe kakuhle ukuphenya lolu daba njengoba wabhala ama-statement achiyeneyo kulolu daba. Elinye lamagqwetha kaSikhala uMnumzana Jeremiah Bhamu ulandisa kabanzi ngalolu daba.
State police witness who is one of the police officers involved in the matter, he gave his testimony and started cross examination today. We are continuing with cross examination tomorrow.
Abatshutshisi bamise umfakazi wabo okungomunye wamapholisa awenze uphenyo kulolu daba. Sambuza lathi imibuzo, sizoqhubeka kusasa simbuza imibuzo njalo.
UMnumzana Chemesani Ntungagwa ocubungula ezombusazwe usola ukuhlukunyezwa kwabamabandla aphikisayo elizweni ikakhulu abe-CCC.
Abe-CCC yinhlanganiso yezepolitiki, balemandla okuba ngumsindo. Ma sitsho umsindo, angitsho umsindo kumbeni okuphosa amatshe kumbeni umsindo wokulwa labantu, kodwa umsindo wokukhuluma, wokukhankasa, ama workshop abale msindo emhlangano bekhuluma lodaba lonalolu zwakale bale msindo lawo okukhuluma lama esingathi ngama diplomatic missions bezama ukubonisa amanye amazwe ukuthi bona bacabanga kanjani. Ngibona ikakhulu ilizwe leZambia kusadake lingani lilalela ikakhulu abeTBC.
Umantshi kulolu daba unkosikazi Vongai Mchuchuti Kuhuriro uthi lolu daba luzongena njalo emthethwandaba kusasa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.